Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 12 kuzivandlela 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Ilunga ledale lePhalamende leChiwundura leMidlands South njalo engumgcini sihlalo wabatsha kubandla leMDC umnumzana Livingstone Chimina umiswe phambi komthethwa ndaba lamuhla eGweru esetheswa icala lokutshaya umuntu. Inkampani ye-Olivin Industries ithe ayisavuli ifekithali ngoba ingelamali yakwamanye amazwe eyokuqhuba lomsebenzi ngesikhathi iningi lamankampani libhekela lohlupho olufanayo.
Lapha sesile 2 months besitshele ukuthi sizavula lakathi sibalwa asikavuli. So thina sesicela uhulumende asincedise la. Lapho ubhosi wethu bathi thina sicela lihambe ku 2 months leave sisenza ama-renovations. Sathi siphenduka umhla ka-21 November. Sathola lapha vele kungela lutho liyenzakalayo.
Isigodlo semelika eZimbabwe se-embassy sesivaliwe kulandela ukuma ukusebenza kwengxenye kahulumende emelika okuthinta izizalwane zeZimbabwe.
Kuya affecta aid ebuya lapha nge-US aid ngoba layo i-US aid ivaliwe. Ulesisebenzi esisebenzele i-embassy izizalwane zalapha eZimbabwe siyakwazi ukuthi ngo-January kulama-bills abaningi okumele abhadalwe i-two fees nokunye okuningi bengatholanga i-pay yabo.
Lithiye indlebe sizaxoxa lentatheli izindaba yethu uEzra Jesus Banda ngomdlalo walamuhla eBarber Fields okuleqembu leSouth Africa leOrlando Pirates elidlalile khona. Zonke lezi ndawo lezinye lizazizwa kuona lo msakazo weStudio 7. Ilunga ledale lePhalamende leChiwundura leMidlands South njalo engikhokhela ugatsha lwabatsha eMidlands South kubandla leMDC umnumzana Livingstone Chimina umiswe phambi kwemthethwa ndaba weGweru lamuhla esetheswa icala lokutshaya umuntu. Lokhu kwenzakale ngoba yibikwa wangenela kulemimpiko yokuthi kulabatsha bebandla leZANU PF athi abakade bebangela ingxabangxoza erengeni yeKhudzanayi bus terminus. Lokhu khona kuyindawo yekhansili befuna ukuthi abantu abaphakha lapho imota zabo bebanike imali abamakhombi labamabhasi. Yena ke ubika wasengenela ibandla leMDC lethule umbiko lisola kakhulu okwenziwe ukubotshwa kwelunga la.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC.
Inkampani ye-Olivin Industries ithi ayisavuli ifekithali yalo lonyaka ngoba ingelamali yakwamanye amazwe yokuqhuba lomsebenzi. Lokhu kwenzakala ngesikhathi iningi lamankampani libhekane lohlupho olufanayo. Ukusenjalo, kulezi sebenzi zevinkili elikhulu lakoBulawayo eleHead and Sly ezedlula amachumi ayisithupha eseliveze ukukhathazeka ngomqhatshi wazo ngoba eselenyanga phose ezedlula ezintathu engaziholisi kumbe ukukhulumisana lazo ngemva kokuvala ivinkili leli eliphakathi kokwakhiwa kutsha. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Izisebenzi lezi zivukela evinkilini malanga wonke ukuzomakisa ebhukwini ukuba lokhe zibuya emsebenzini kusukela ngenyanga kaLwezi ngemva kokuqeda inyanga ezimbili zikukhefu ababeliphiwe ngumqhatshi. Umgcini sihlalo wekomiti yezisebenzi umnumzana Thapiwa Phiri uchaze ukuba sebelenyanga phose ezedlula ezimbili bengaholi ngakho bacela uhulumende angenele.
lapha sesile 2 months besitshela ukuthi sizavula lakathi sibala asikavuli so thina sesicela uhulumeni asincedise la lapho boss wethu bathi thina sicela lihambe ku 2 months leave sisenza ama renovations sathi siphenduka umhla ka 21 November sathola lapha vele kungela lutho liyenzakalayo sazama ubabuzi akula lo mpendulo esitholayo sasidempasha sasizijezi lapha ekampanini impasha lezayiweya sazikhangela sathola impasha leziyana zingekho kungela lutho thina sesicela uhulumende akhangele abantu bama-businessmen abona la ukuthi open for the businesses ekhona islogan esikahulumende sokusesivalelwe indawo yonke sesiwoneni thina nxa bevala lapha silabantwana abafika 63 ama-workers akhona 63 bonke labasebe-grounded abasela lapho ku-inti abayenza
esinye njalo isisebenzi esililunga lekhomithi yezisebenzi umnumzana Leonard Moyo uthi babhekane lenkinga eziningi
abantwana bethu bancane bafuna ukufundiswa khala ngezimali zethu esizisebenzileyo kwesikhathi eside othi nxa bengasakwanisi ukuvula babuye basinikeze izimali zethu lathi sibone okokwenze ukuthi singayenza njani empilweni zethu
umnumzana Isaac Mkandla oseleminyaka engamashumi amane esebenza ko-Head and Sly uthi umqhashi usedlala umacatshelana labo
babuya bona basicele ukuthi kungano kunxa sihambe kuliv for 2 weeks sisavumelana that was October, November sasalokuza that was 5 months 2 weeks out sekuya mhla ka-21 asithola ngale mali zethu kwathi ngondokuze mhla ka-21 November ukuthi sizabuya elekhuza emsebenzini sisebenze kubuya amagoneti ku-offlet impata zilengoa ngemali ethu esayikhuphayo for 2 weeks nxa bathengisa umdudi wabo besibhatala imali zethu
umnumzana Felix Mkala oseleminyaka engamashumi amabili lambili esebenza kuleli vinkili wethese umqhatshi wabo icala lobuqili ngoba wayethatha imali esetshenzwe kobulawayo aye layo eHarare
into ekhona ngeyokuthi bona bakhuluma iqiniso besitshela njengesisebenzi ukuthi bona vele bafuna ukuyadevelopha iHarare nothi lapha kobulawayo ngendlela abakhuluma ngayo bona bathi amaNdebele la so sizama ukudinga ukuthi bona vele basiphatha ngandlela yiphi thina siyizisebenzi zabo babuya basicela ukuthi sisebenze ama-2 weeks sisavumelana so thina sazodiscover late ukuthi abantu laba vele sebesibalekele ngokubana babeluthi imali besuka layo lapha kobulawayo besiya ngapha behamba layo eHarare bengafuna ukuyibhenka lapha kobulawayo
unkosikazi Redemptor Chuma esinye njalo isisebenzi uthi babhekane lobunzima obukhulu ngoba bahlezi bayesaba ukudinga imisebenzi kwenye indawo njalo akulancwadi echaza isimo sabo esuka kumqhatshi
selokhu sigada kuphela sibuya sithone sihlezi khonapha silabantwana sishiya abantwana ezindlini bafuna ukubhadalela isikolo omunye nangumbuye laye lapha ngoba nisakwanisa u-afford ukubhadala usisendlini so kunzima vele ugada ubuye lapha emsebenzini kungakucaceli
omunye wabaqondisi be-Head and Sly umnumzana Thendai Chibanguza uthe ebuzwa ngesimo sezisebenzi lokusebenza kwaleli vinkili wacela ukuba athunyelwe imibuzo ebhaliweyo uzathi eseyiphendula engathola ithuba kusenjalo ivinkili elithengisa impahla zokugqoka kobulawayo iPower Sales lalo selivale amavinkili amabili kwanamekwa igwaliba elikhuthaza abathengi ukuba baye kumavinkili amanye amabili alokhe esavuliwe edolobheni lakobulawayo ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Isigodlo semelika eZimbabwe ese-embassy sesivaliwe kulandela ukuma ukusebenza kwengxenye kahulumende wemelika i-government shutdown. Ibandla elibusayo lama-Republicans lingavumelani leliphikisayo lama-Democrats ngemali engamabhiliyoni amahlanu okufanele isetshenziswe ukwakha umduli oza kwenqabela abavela eMexico ukuthi bangene mahlayana elizweni. Asizweni ukuthi udaba lolu luthinta njani izizalwane zeZimbabwe kungxoxo lengcwethi ecubungula izombusazwe yomnumzana Masimba Kuchera.
Bona njengani ukuvalwa kwe-embassy uzaphazamisa into eziningi ngoba nxa singakhekela sizabona ukuthi abantu abafuna ukuthi bebe le nkulumo le America kumbe bebe le engage esingathi engagement afuna uhamba bonke bangena basensi embazi ukuthi bafike eAmerica. So nxa kuyukuthi ivaliwe uzatsho ukuthi inhlelo zabantu abaningi ezokuthi bakhulumisane le-America kumbe bavakatshele e-America kuzatshabalala.
Yiziphi ezinye inhlelo ezizathinteka eZimbabwe?
Zabona ukuthi uvalo wangikhona kuya-affecta into ezinjenge aid ebuya lapha kumbe uncedo olubuya lapha nge-US aid ngoba layo i-US aid ivaliwe. Ulesebenzi ezisebenzeli embasi izalanduze lapha eZimbabwe siyakwazi ukuthi ngo-January kula ma-bills abaningi okumele abhadalwe i-two fees lokunye okuningi. Abantu baya bengakwanisa ukuthi bakubhadale lokhu ngoba baya bengatholanga esingathi i-salary yabo kumbe i-pay yabo.
Lo ngumnumzana Masimba kuchera ingcwethi ecubungula izombusazwe sixoxela eseHarare.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlelo amshweshwe
lamlela nampaba fobembula
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela amshweshwe
lamlela nampaba fobembula.
Namhlanje kwezamaphandleni izakhamizi zeMawane eGwanda zithi ukuvulwa kwezikolo sokulethe omunye umthwalo kuzo ngesikhathi zilwisana lendlala. Walbert Ncube usipha lolu daba ekhona le eGwanda.
Iningi lezakhamizi emaphandleni likhala ezimathonsi ngokuqwanga kwentengo yamabhuku, ama-uniform kanye lembadalo yezifundo ema-school fees osekudala ukuthi abanye abantwana bengayi ezikolo. Izikolo zivulwe kule viki ngesikhathi iningi likhala ngokubhidlika komnotho wakuleli okudala ukuthi abanye abazali bachaphe imingcele besiyadinga ingwalo zabafundi kwele South Africa kanye leBotswana. Umnumzana Andrew Dube isakhamuzi seMawane uthi iningi labazali lithawa ngamakhanda ngendingeko zesikolo ngesikhathi bebhekane lendlala.
Ukuthi imali siyithole ngaphi, imisebenzi siyithole ngaphi, sihlezi so siphunga utshona sihlezi emthunzini, asiyazi le nto esingayenza. Even labantwana ezikolo ukuthi sibabhadalele ngani kunzima ngoba amabhuku ayadura, lezikolo fees ziyadura, so asikwazi ukuthi senze njani. So angazi ukuthi uhulumendeni angasincedisa ngani, kodwa but sibona kulobu nzima obukhona esiwo. Even lena singeni ulufe yakhona sikhanya siqhuma futhi abanye abantu, so hei kulobu nzima, thwele nzima sibili.
Esinye isakhamuzi uNkosazana Sithabile Mazondo uthi ziningi kakhulu induba ababhekane lazo emaphandleni kulezi nsuku.
Ifiweli kayitholakali esikolo, amabhuku abantwana intengo iphezulu, lama-uniform konke kuphezulu, lokudla kasilakudla, le misebenzi kasiyiboni, so ukuthi senze njani? Kunzima kakhulu, lezulu futhi kalibi, yiluhlupho esihlangana lalo kakhulu.
Umnumzana Gabriel Moyo uthi mhlawumbe umnyaka lo uza kuba nzima kakhulu kulwanyakenye, ngakho kuyadingeka ukuthi uhulumende aphume lamaqhinga awukuthuthukisa impilo zabantu emakhaya.
Konke nje kathesi inkosilima ukuthi khokho esikulima kathesi kuzavuthwa yini, ngoba lezulu lakhona kalicaci lokuthi lina njani. Njalo ezikolo lapha imali zakhona amabhuku kathengeki. Nxa umntwana eyedwa ezafuna amabhuku ayi-30, khonapho ibhuku libiza $4 something. Imali yakhona kayitholakali lokuthi siyayibona ngaphi. Kodwa hayi, okwendlala lonyaka nxa uhulumende engazanga wazama ukubona ukuthi kwenzakalani, lo mnyaka uzadlula ka-2018. Oka-2018 khanya zani wawungcono kakhulu.
Unkosikazi Beauty Dube isakhamuzi seGaranyemba uthi kusobala ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyehluleka.
Uhulumende kumbe kukhanya ngani laye uyehluleka ukuthi adinga uncedo kwamanye amazwe, engxenye nxa kumbe ngawo uyahamba kwamanye amazwe, engxenye nga siyathola uncedo, but indlala izidumbu ziza kuba khona sibili, ngoba abantwana bezikolo kabaye ezikolo asilamali, asikwazi lokokuthi sibambeni sithini. U-2019 lowu singamphutha nzima kungayala kunje. So mina benzithi kumbe ngambe bathi sivote futhi kajha, engxenye bekungaba lo tshintsho.
amazwi akagcizelelwe ngumnumzana Brighton Are owentalale othi kuyamangalisa ukuthi umongameli Mnangagwa uthethe ikhefu ngesikhathi umnotho welizwe ungamanga kahle.
Into nje engani isincedile thina eyenze wabangcolo zinjiva ekade zibuye lamaranzi nyani ikho kusenzisa ngani siba lokuyimadlana kodwa vele yona yalapha ayikho. Hhayi umnyaka lo vele uqalise kubi mubi sibi lokuthi ambonti uzafika ngapho Mnangagwa ngakho lokho. Vele lo wakwabona ngapho umuntu esanda ukuqalisa umsebenzi ahle angenaye kuleave. Alokhu vele akwenzakali lokhu kuhle kuzitshengisele vele ukuthi ngamatopi la ayenziwayo kuhle kuzitshengisele ukuthi vele yikudlala nje lokho okwenziwayo.
La nxa umongameli Mnangagwa ephethe siduzulu abekezele kusalungiswa umnotho wakuleli iningi selilahle ithemba yokusasa engcono phansi kombuso wakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseMawane ngu-Albert Ncube.
Lamlela nampa bafube mbula.
Lamlela ntwandwe.
Lamlela
ntwandwe.
Lamlela
mshweshwe.
Lamlela nampa bafube mbula.
Ngesilichiye kancinyane ezandleni zika Chris Gande weStudio 7 esethulela uhlelo liphoma lendaba lichone lendaba.
Linga lichona njani zulukandaba mthwakazo muhle olamukela kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Igama lami ngu Chris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo retired Colonel Chingadube ilunga ledale le Politburo yebandla le ZANU PF. Kwaqala ngiyakwamukela kuhlelo ba.
Yebo.
Ye, ungasitshela mama ukuthi sike sezwe ihungahunga lokubana usufuna ukuthiya izombusazwe. Kungakuliqiniso yini lo?
Ngabantu abazikhulumelayo lokho angikwazi.
Kodwa
abantu bangakhumbuka into sebekhuluma nje.
Wena njengobaba oke wangena wamela isigaba semakhokhobedale laphalamende, kuyini okunye okhangelela ukukwenza?
Hayi, kuningi. Yithi ngimemba yepolitiki and njalo ngiyasebenza ultime epartini, akulanto ekhiphayo.
Ya, abaningi bengakhumbula ukuba like laphathisa kakhulu isigaba semakhokhoba kunye leqembu le-Highlanders. Khathesi liyaphathisa yini isigaba konke le qembu?
Ye, inhliziyo yami nje kuyikhonapho. Into nje kwesinye isikhathi angithi ngokuswela umngakho uyaphathisa, umngelakho awuphathisi. Ngingazuza ngingaphathisa.
Nxa ukhangele ezombusazwe kathesi ikakhulu khona ngapha esigabeni eMathebeleland, ungathi kuyini kahle kahle okusilelayo? Sayisizwa abanye besithi abantu besigaba ngamavila, kungakuliqiniso yini lo?
Hhayi, abantu abafanani, bakhona abangamavila, bakhona abakhuthezeyo. Kuthi ngeke uba kulume nje balinganise bonke ingathi ngabantu bazalwa mzini. Hhayi, kuyawukuya. Ngike ngithi ukuthi ngeqiniso lenu.
Nxa sikhangele kwezenotho yelizwe okakathesi, asithi ungaphiwa ithuba lokubana uphathise ukuthi umnotho uvuke, kuyini kahle kahle ongakwenza?
Ningi, njengoba siyaxoxa siyaxoxa sinikana amaqhinga okuthi kanti ilizwe lethu ukuthi libe ngcono yethu yenze yethu ngenzani. Asikho ukuthi leyo nto ekuthi kokuba ngazo izinsuku zonke ukuthi ukuze sibe ngabantu abangcono senzeni lokuthi kwenza njani izinsuku zonke.
Kungakuliqiniso na ukuthi isigaba seMandebeleni asiphathwa kahle nxa kubuya ezokwabela inotho yelizwe, kukhanya ezinye izigaba zisiba ngcono zithuthuka, kuliqiniso yini?
Uyabona abantu balombono othiyeneyo. Kwezinye indawo kungaba liqiniso, kwezinye indawo kungabi liqiniso. Kodwa-ke into engiyaziyo nje mina ukuthi angikhona ukukhetha nalokho kusobala, kodwa uma kukhona kuba ngezigabagaba nje ukuthi lapha akwenziwa ngendlela ethize. Kodwa ngake ngisho ukuthi kuphela abanye abakwamanye amaprovinsi labo bayakhala bathibona yathi zikuthike azenzelwa kuhle ngendlela efaneleyo. So kuyawo umbono womuntu.
Yike sikhangele amalunga ebandla lezanu PF aye ku-PF Zaphu, wona aphethwe kahle yini ebandleni lezanu PF? Ayathola yini izikhundla ngokufaneleyo?
Hayi, lokho kunzima mfowethu, ngoba izikhundla lezi phela ziya ngokuthi uyenelisa yini. Apho unikwa nje isikhundla ukuthi ungubani, uye babona ukuthi uyenelisa yini isikhundla. Okunye ukuthi uyabona kuyakhethwa ngama-elections. Uma abantu bengawukhethanga kubanzima ukuthi ithole isikhundla. Kuya ngabantu uma bengakuthandanga bakhethe omunye. So asonto ungayisebenzi omunye kuyo.
Hayi, kuyezwakala isikhathiso esingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Hayi, ngiyazivalelisa lonke. Ngifisela umnyaka omutsha omuhle, umnyaka yemi phambili. Ngiyabonga.
Hayi, lathi sibongele.
Okay.
Lo-ke ngu-retired Colonel Chingadube, ilunga ledale le-Politburo ye-ZANU-PF, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami ngu-Chris Gande, lilale.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Lillian Timbias, usenator wenkabazwe eMidlands engowebandla le-MDC. Sicubungula uhlupho olukhona elizweni.
Yeli nashwaye ngifuna ukukutshela nithi iqiniso. Abantu bakithi sebekhathele. Ifuel ezishabane nje ngangikhuluma ezishabane. Bahlala elayinini 4 days, 5 days kungelangitho ukuthi fuel iyabuya. And nxa sibuya khathesi sebereshen ukuthi nge uyakwanisa ukuthatha noma 20 liters. I see of fuel yodwa bakithi. Isikolo khathesi sezidula, sezidula sibili. Uhulumende lo vele ngala ngitsho ulamanga ngokuthi khonapha nje bekhampena bathe kwakhona bazaphi ilokhuza imfundo mahhala according to the constitution. Kodwa konke lokhu yabuza bani bakithi? Sesibhedleleni akulamuthi, akulalutho. Khathesi kulomunye umama one cancer engimaziyo uhambe hospital. Bathi kwakhona hayi i-cancer yakho singenile the whole body, you know. Bathi kwakhona hamba egweru, uhambe egweru waphenduka. Khathesi ulele umntwana wangikhona ade ngitshela ukuthi semphekela amahlamvu liyani avocado pay. Even ama-doctors noma bengafosa ukuthi abahabuyele emsebenzini, nxa uhola $600 kufanele udivide i-$600 by 3 and bebe kusitsho ukuthi uhola $200. Kanti ama-doctors wahola maybe 3 almost 400, ama-teacher same thing 300 or so. And I pumi, you just swipe that money. I-transport iyakhwela. Ah, yelina ngingalitshela as a senator ade sibuyiziwe e-parliament because mina ngingu-chief whip futhi e-parliament. So sibiziwe ade sile management committee. Khonapha I am stuck in Harare ngokuthi akula fuel. Ngike ngalayina the whole day izolo ephuma bangipha half tank. I-half tank angikwanisi ukuthi ngifike ezishabane. So ngihlezi khonapha ngiyazibuza ukuthi kathi shiwa bakithi bafuna ukuthi sibili siphile njani. Manje-ke laba basemakhaya imfundo iyadula. Idola imali esikhwameni angikwazi ukuthi ngiyigcine mina ngokuthi ecocationayo babe bethatha bethatha noma ungathumela lo 2% yonesi. Abantu emakhaya sebekhathele, sesikhathele.
Sibonile ibandla lakho le-MDC lichothoza okwenzakala elizweni. Libona ingani ngempela uhulumende uyehluleka kumbe liqiniso lokho akutshoyo ukuthi kulabanye abantu abafihla impahla abayenza ukuthi amafutha epetulo asilele lentengo yempahla ikhwele
yikuthi kwakhona i-government yethu ilabantu abale corruption yabona ukuthi ngithini ihulumende yona intshintshwe anti ibe nabanye abantu abazela abantu ngokuthi i-problem ekhona every government parasitical every institution is being led by a cartel. U-president wangikhona laye unezinto zakhe abezenza ngapha langa ukuthi etshele lo ukuthi uyantshontsha like lo laye uzathi hayi lawe wantshontsha langaleli laleli mina ngibona ngani yi-problem esilayo sivile u-2007 2008 hayi sidlula le.
Abesifazana baphathe kanjani ngohlupho lolu olukhona?
Imali yasila simelela amadoda yethu ukuthi asiphe and amadoda yethu khathesa umsebenzi liyakwazi ukuthi eZimbabwe akula yithi esigijimayo siphuma sisiyadingadinga izinto maybe Mozambique, South Africa, Botswana kodwa khathesa izinto vele noma imali yangikhona ukuthi uchaphe awula le hospital bakithi kuyahawulisa liyake libone phela kuma-WhatsApp khonapha omama belele labantwana phansi bengela ngitshoni bemelela ukuthi shuwa enxa udoktar ebuye udoktar engabuya uyaphomba ukubhala nje i-prescription ekutshela ukuthi wena hamba uyethengani ilokhuza umuthi lo afuna i-US wena awula. So abantu nje sebehamba egangeni mama ukuyadinga nje okungama-herbs izihlahla zona leziyane sizinatha kudala sasesibuyele egangeni because sonke singaphela as women kufanele ukuthi sibone ukuthi abantwana badlile indoda layo siyiphekele. So izinto azimanga kuhle sibili shuwa siyakala sike sakhuluma labanye omama sathi hhayi kungcono thina njengoba singabomama sike singene lathi khonapho esithithini sikhala sibili enxa singangena phandle ngamambiza sibili ihulumende ibone ukuthi shuwe imbiza asilazitho lokupheka la.
Leyo balaleli bengxoxo lonkosikazi Lillian Timvius usenethawo wenkabazwe eMidlands engowebandla leMDC asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Yebo-ke inkulungwane lenkulungwane zabantu bezigcwele enkundleni yeBurgerfield Stadium zibukele umdlalo wenguqu phakathi kweqembu leplatinum leqembu leSouth Africa iOrlando Pirates kumncintiswano wenkezo yeCAF Champions League. Umdlalo lo uphele ungutsheki lobhanqa 0-0. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Spanda ngomunye obekulo umdlalo njalo silaye ecingweni. Siyakwamukela ecingweni Ezra.
Ngiyabonga sithandekile uthona njani?
Hayi ke sithonile. Ungasitshela ukuthi umdlalo lo uhambe njani kuze kugcine kungutsheki lobhanqa nje 0-0.
Umdlalo lo ukhangelelwe ngabantu abaningi, abantu bazile besuka kezihlabane, ukanti abanye baze besuka ke-South Africa. Ukanti bona-ke abalandeli beqembu le-Highlanders babuye ngobuningi babo bagcwalisa i-Burgerfield Stadium. Ungakhohlwa leli qembu le-Pirates le-Highlanders bagqoka-ke singathi-ke ngama-uniform afana i-black and white. Ngakho-ke umdlalo wakhona ukhangelelwe ngabantu abaningi ukuthi kuzanqoba-ke i-Orlando Pirates, abanye besizonqoba i-Platinum. Ube ngumdlalo ongathokozisanga kakhulu ngenxa yokuthi-ke singathi ngesilungu lokuthi-ke umdlalo wangikhona ubungani-ke vele udaya abantu bakhona bengaboni ukwenzakalani. Urefri-ke waseRwanda ubambeka kahle-ke lo mdlalo ngakho-ke akula qembu elithole kumbe lithele ibhola emambuleni uphele kuyinyaka nya.
Ehe, kuyezwakala ongathi yibo abadlali ababethwalisana nzima lapha ngoba
usikafa weqembu le Platinum bezama kakhulu lalo umfana othiwa ngumkhokheli Moyo uzamile kubafana beqembu le Platinum kukanti kuxolani begqoke ijezi number 20-ke we-Orlando Pirates usebenze kakhulu evimba amabhola amaningi ukuthi angafika egedini lakho. Ngakho-ke abantu abaningi bebecabanga ukuthi mhlawumbe i-Pirates ngoba ilolwazi lokudlala kakhulu-ke i-Africa ibiza nqoba kodwa kwehlulile-ke abantu hayi bebegcwele kakhulu okwesabekayo kanti labadlalake badlala kudala labaqeqeshe amaqembu atshiyeneyo labaqembu lesizwe le-national team bonke bekhona kwapha enkundleni.
Ye ababukeleyo bebeziphethe njani?
Amapholisa azakhuluma athi abonga abantu kubana-ke baziphathe kakhulu ubele kodwa nje umuntu oyedwa kodikideleke ichake ulokuthiwa ngulineman kodwa ke hayi umdlalo waqhubela phambili abazange balwe bekuyilabana abantu abatshengisela uthando uthando lwezemidlalo namaphuzu ababonga ukuthi ngokuthula kwenu siyabonga kakhulu umdlalo udlalwe ngendlela enhle ethuleyo epholileyo ke i-0 ka-0 bayibone ube ifanele phakathi kwamaqembu amabili.
Siyabonga ke Ezra Chisa Sibanda olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington.